abatwana baphongu buthaniswa bayazidlalela amatichara azondile lokho sithi uhulumende kafuni ukubabhadala imali ekwenza ukuthi labo bafundise abantwana uhulumende lo obambe kakhulu department of education kazange ebuze abazalini njenge school development committees ama teachers unions lama civic organization lawo asebenzela abantu kakhulu lezinsuku afundisa ni COVID-19 abantu jikelele babambonga phansi noma befuna ukuthi abantwana bafunde njengoba sebehlezi iminyaka lehafu bengafundi kodwa uhulumende uphosisile ngobuphongo ugcumukela esizibeni engananzelelanga ukuthi kulengwenya abantwana abafundi abazali abalazimali zokubhadala ama headmaster lawo ayanqaba ukulandela lokho kutsho uhulumende bayaxotsha abantwana mahlayana eboarding akula kudla abantwana bayalamba zindlala kuphela iqiniso bavula iminyango kodwa akula mfundo ngoba ama teachers unions lawo adlubhedu bathi abasoze bafundise ngenxa yokuthi uhulumende kabaphi imfanelo zabo njengalapho esihambe khona ebubi emguza embembesi eChangani, eLupane, eGoromonzi, eMount Darwin, eRushinga. Singathi jikelele indawo zonke zangapha eMandebele neMashonaland sisihambile sabona ukuthi vele akulamfundo. Labo amatitsha akhona ezikolo bathuselwe isikhathi esiningi ngamatitsha abezihlobo eziku-Ministry of Education njengabafazi bezikhulu yibabasezikolo lama-headmaster. Abala lutho abalenzayo abantwana yikudlala nje khonoku kuza kwenza abantwana babanjwe umkhuhlane kakhulu iCovid bahamba bayethelana nabantu saxwayisa abazali ukuthi lina yini elizahlithwa imkhuhlane yabantwana lani siziboneleni ngenxa yokuthi abantwana ngabeni imfundo inhle kodwa phela selilahlekile ngabantwana lizafundisa abantu thathane amacebo ayilikhulume lohulumende ngoba amatitsha asezamile isivic Society sizamile ama stakeholders wonke ayanqaba ukuthi uhulumende kazange etshele abantu ukuthi balungisele vulana amabhuku libone ukuthi bayabhala yini abantwana benu mahlabezulu imfundo yilifa labantwana lingahlala lingasebenzi labantwana benu lime sikhankase ukuthi into zilunge
lingamxwayisa lithini uhulumende
ngesikhiwa bathi uhulumende sithi swalo pride ekhulume lamatitsha ngesindebele ukhulumende kabe ngukhulumende onanzelelayo engazigqaji ebiza amatitsha behlale phansi kwenzela ukuthi abantwana bethu bafunde phambi ngaphakathi kwempi enje amatitsha wonke angalahla amachoko kuzaba kuyini sesibuyele eminyaka emibili emuva abantwana bengafundi khonokho yikufa kwesizwe kaphangise uku-engage ama-stakeholders kaphangise ukukhuluma labantu bonke ekhulume labantu bema-church ekhulume ngama-political parties ekhulume ngama-teachers union sibone umhlahlandlela ukuthi kanti singenza njani ukuthi intole efana nale COVID singayibamba njani kwenzela ukuthi i-economy layo ikhule abantwana bayezikolo kutshengisa ngani uhulumende ukhuluma labantu bezana u-PF bemtshelele kwaba bakufunayo ungabona imfundo sifile akusenalutho kuyathatha isikhathi esiningi ukuthi abazali labantwana le-economy ikhule ngoba ukufa kwemfundo ikufa kwesizwe.